Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ngcwabakazi 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokeli weqembu leRumba elensimbizejwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaeli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisayo le-CCC bathi amalungiselelo abo okhetho aqhubekela phambili ngalimpela sodu bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokeli weqembu leRumba elensimbizejwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaeli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. UMaeli uphelekezelwe zinkulungwane zilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abonake abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba i-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UMaeli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka eVictoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. UMpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezantsi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umangoselaleziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi iningi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu, bakhala bathi ama-elections aKwanda usephuzile ukuthi bake bathole ukudla. Ukudla nje kuphela, akula kudla abantu ababuya lapho. Ngiyazibonela nje nalodwa khonapho kuti hayi zomusa zvelapa mawani hayi sindaonye sabesihlekana nje kuti lokhu lalokhu hayi mawani bekungekho konke lokho okuhluphayo lokho
lamazwi acizelelwe ngonkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi sematshetsheni kwana North othi laye bahlazelwe yindlala
Nyakususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg
unkosikazi Juliet Nkiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka
Asikaboni lutho sibili asikababoni yebo kambama abizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanu phefu ngani owemdc mbani okamthwakazi mbani nje imathebelele nje south yonke abantu amabizwa sesaziwa kodwa ukuphithizela kwekhampeni leyana yeminye iminyaka asikayiboni silokhu sisamelele ukubona beqalisa
lanxa kulokuthula kulesi sabelo amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo ngabebandla elibuthayo lezanu-PF ekhuluma ngomvulo egwanda emhlanganweni webandla lezanu-PF okukhankasela ukhetho umphathintambo obona ngezenzakala kwelezansi yamandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uzulu ngosuku lokuvota
akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota hambanini liyevota mina ngizadinga ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukuba nina ovotileyo ngubani longavotanga ngubani ngikhona lapha ngihlezi
umnumzana Canisius Skala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi banengi kubandla lezanu-PF abethusela uzulu emaphandleni
ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran so singuzaphu sithi thina hayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapha evota njalo kuthaza uzulu ukuthi evota ngobunengi plus ngamathuma amabili lantathu kulenyanga ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla Lapho esiqhubekazi xoxisana nabesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyonale inyanga mhlaka 23.
Sanibonani, nahlabezulu ibizo ngusiphathiswe Sibanda. Ngincintisa kuwa 12 ngikhangelele ukuba ngukansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA. Ngingumuntu okhuleleyo. Okhulele kuward 12 njalo ngihlala khona ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu beyindoda ebeyithanda ukuvula lendlu yayo ukuthi kukhonze kumemeze igama likaNkulunkulu Bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo umuntu okhuliswe kahle umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu umuntu uyahlonitshwa umuntu la uyazihlonipha ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama good morals yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu kodwa sithe lathi sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakame lingananzelela ukuthi ezwini likaNkulunkulu ikhona iFreedom Alliance yake yabakhona ngesikhathi uPaul Silas bebotshiwe besentilongweni bakhona bavumelanayo ngoba iFreedom Alliance yisivumelwano sokukhulula bavumelana ukukhulula amadoda uPaul Silas amaZulu kuvumelana umoya ongcwele loJesu loNkulunkulu lezingilosi ukukhulula uPaul Silas ababebotshiwe bebotshela into engekho nje bebotshela uba amaKristu kuthiwa entambo ezazibabo leza qhamuka zodwa amagedi avuleka but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu kwaphosa wazibulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma kodwa la namhlanje mebhila usemumeni wa 12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumu yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelana esilaziyo la ungabe usuzikhangelele ngani awusonto yalutho wena ukobulawayo kuyindawo yakho lapho khulele khona inzalo yakho khona inkaba yakho ekhona kumele uphakame umuntu wakobulawayo ungavumi this is your land indawo yakho leyo ngani ngokufaka nje uca kimi bese ngikumela lami ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu la ongifakileyo ngesibindi ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko ziyojika izinto ziyoguquka izinto la ngo 2012 ngimile esigabeni senu ngalikhangelela abagulayo ngaze ngaphiwa award yokukhangela abagulayo and umuntu engamba akhangele akula ngitsho lo wedwa wabhubhayo baphile ezilondeni zabo ababelazo sivusele ubulawayo wethu sivuselele uwa 12 yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona kube khona abongikazi akungabi lamaklinika nje yabo lobhengilavaleliweyo kuthiwa nyanga wesecircumcision kuphela sike saphiwa amafomu ngesikhathi sesabo 2004 khona lapho kuyakha iQuality Park abaningi sasala silokhu sibamba amafomu ngoba kwathutsha sokuthi izindlu lezi ezazidilizwe imkuku seziyathathwa abantu abajese bemkukwini basebehamba behlala eCountry Park sizathathelwa izinto ezingezethu sicine sibone abantu besiba lazo zonke ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala
kodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho kuyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi
nginanzelela ukuthi lapho engifika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu abanye bambiza umama ohlakaniphileyo abanye bangikhuthaza ukuthi bathabe ukubona layo umama ephakama ngoba isiza umama ephakama kuba kahle kuba kuhle ekhaya abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya saba le sikhathi esikhuleke khona as concerned women of God ngithanda ukulibonga bomama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana siphathisi wesibanda oncintisako kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa labesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo ibekumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni yethu usithandekile Mhlanga ujedela ku Chris Gande yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo
ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eKenya ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa ukuthiwa azihambi kahle
kunjani Chris labalaleli nxa sithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapha eKenya ayikhanya inkunzi lakathesi ziloke zithobela lanxa kulo hulumeni omutsha ukhanya lali group ephikisayo isazizwa amandla and baqhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumende bebalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathe kahle.
Kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho?
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine. Okokuqala iqembu likababu uRayila lakathe sika likavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni. Ngakho ukhanya baloke becontesta iresult. Kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEBC afika emaphethelweni term yabo. And then abanye bahlaliswa phansi. So ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo. Na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela isystem yasebenze ekuqaleni ukukhetha. Uchuthi le khetho lika 2027 luzaba iproblem. So akube lendlela entsha yokukhetha ama IEBC commissioners into esibile ngibona ngani balisana ngayo. Esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke ukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi akunanzelela from around ngesikhathi se-COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1. Khathesi sidlalela kobo 150. So khona lokhuyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni.
Manje ngokubona kwakho nga kungangena omunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo.
Yeah, I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwela kithi asizake sibe lokhetho okuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbe eziwinile ziwine kuhle lokho esingathi ngama contested election. So kungenzeka-ke ukuthi lakwela kithi kube njalo ukuthi sibe le contested election result. Kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikiswe seZimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke kwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathathile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa igroup entsha edle abantu kade kuyibona abaphethe uhulumende. So i-change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo esinjalo. So angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kahle kube njalo laseZimbabwe.
Lo ke bengumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelekinya ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe. Iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMatsiba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli ele Johane Masowe vatsidziva Jesu. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wobona ngokwethula kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana uMnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhuba khona imihlangano yokukhankasa. Ngothi ke umkhokeli webandla eliphisayo LCCC umnumzana Nelson Jamisa yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu weStar Rally enkundleni yeMamuzi Stadium eMashingo kusasa ngesonto. Izolo ubesedethe leVictoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthi ngawusekelo ukukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sifuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane kubulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekeli wesikhulumisa leli bandla umnumzana Ostalo Siziba ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besilomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma voters ahlala ke kuwa 20 besiqhaswe ngama members of parliament achiyeneyo besiqhaswe ngama council achiyeneyo kumhlangano wethu kwa 20 sikhuluma ngeagenda yethu eParliament ngenxa yokubana iward 20 is part of our 3 wards eziphelandaba Tshabalala constituents. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho. So kufanele kubana ke iZimbabwe entsha ibuye, kodwa ke sibonisa ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela kuye parliament kuyini esiza kwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esiza kwenza amaprogram ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphile ke kwele Zimbabwe. Sikhulume ke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy ethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo in the interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi njalo, siyakha izibhedlela lamaklinikhi, sikwanise ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo. Amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasosha bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-advocate Nelson Jamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje.
Besiba yi-part of our provincial program okulungiselela, liyakwazi uba namhla ka 20 August umongameli u-advocate Nelson Jamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu kubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka 21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uJamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibangapha siphi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployments, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kulimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intshathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawa yeChiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele ukuphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqede esihlezi khona engalaneni yemhlomelo. Kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaqeqeshi abaqodwa kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli beqembu kuyakumele besixotshe sibili.
Iqembu lebhosi lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi, kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezo yeChibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthi yena ukudlala kuleague lokudlala kumdlalo wenkezo, ngoba nxa singaqakathekisa ukuvala igedi asingeke sithole umklomelo owodwa lapha. Kodwa kabe sekumele sitshaye imbeka. Ngalokho-ke kuza kuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lowo, kodwa engikwaziyo ukuba iqembu leBulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu. So akungaba nzima kakhulu.
Unuma uthethe isikhundla esishiywe nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa kumncintiswano wanyakenye ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Inkezo Platinum Stars inqobe iTriangle nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManyika Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeBlack Rhinos ngaseGibo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanyanga seLuveve. Iqembu leFC Platinum litshaye leYada nge-4 kanyanga seMandaba. Kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimbabora nge-1 kanyanga seBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCapes United lizadlala leLewange ngaseBata. Kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZPC Caribe ngaseMandaba. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla eAustralia linqobe leFrance nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kuthi eleEngland litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba eleAustralia leEngland asefinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele eStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo, abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu lerumba ele insimbi zeJwane, uElvis Mathi yena obekwe namhlanje, kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungamile Inkomo usipha lolu daba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachiyi izibongo kuphela, kodwa bachiya lo mdumo werumba olohlonzi ozasala utakazelelwa nguzulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indlikizane yabo le ethi iGPS? Siqoxele omunye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla, uMoki Ncube, yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Asikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani. Hayi, sibone kukhala abantu abaningi Dunga, ngoba umfana akade saphelezinga elihle kakhulu emculweni. Singazi ukuthi igephu liyana esimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hayi, lokhana kuzisa usizi impela. Ngifana nje obesaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi lomntana omncane. Hayi, ulahlekelwe kakhulu.
Amazi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Eshi isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. Ngizwa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhliziyweni ngendlela abafowethu. bafowethu abahambe ngayo but akulanto esizayenza ikwenza kwaNkulunkulu
kodwa nje kumele siqinine
omunye obesemncwabeni namuhla nguzinja ziyamluma yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi
ngathatha imoto ngagijima ngaya khona ngithe manje ngisiyafika eSt.Luke's nami ngatshayisihlahla imoto yaphuma yatshayisihlahla kwakuphuma iwindi nesibuko
ngale ethi egetsemane sithi tutu emdenini kama-eli lo kamaviri
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupracedes Jeremiah sithi impela sonto elijuyela.